ngathi mina ngolesine sithole umbiko from u-director wethu we-health services department, ubaba uDokotela Edwin Sibanda, ukuthi kutholakala ukuthi kulombiko ukuthi kula bantu ababili abavele eHarare, eBenview neButiriro abatholakale bele mkhuhlane lo we-cholera abevele emganwini. So sithe sithole lo mbiko satshela ke abantu be-engineering services ukuthi ngabavula amanzi for umuntu wonke ovalelwa amanzi onesikwerede kumbe onganasikwerede kumbe lapho ngafika khona amanzi kaPontshwe afike khona ngale ukuze sikhuthaze ukuhlanzeka edolobheni lakoBulawayo.
Bakusimo bani abantu laba?
Esikwenzileyo ukuthi odokotela bekansili sebe-identify singathi sokubekwe eceleni isibhedlela se-Tony Grove Hospital ukuthi sibe yiso esikhangelana nemikhuhlane le cholera. So singathi sikuthole namhlanje impiko ngokuthi hhayi bonke labaphephile abakho engozini okwamanje.
Kuyini ongakukhuthaza ngakho izakhamizi?
Izakhamizi abantu bakithi ukuthi bananzelele into yokuhlanzeka, bageze izandla ngesepa kumbe imgida ngathi la konke okudliwayo, baqakathekise ukuhlanzeka kwabo nokunabasa izandla nembuthanweni. Imbuthano ngathi nxa kunembuthano abayihlelileyo ike ime kancane.
Udaba lwengcekeza kanye lezitishi zamasuwa ezidabukayo liluphatha njani koBulawayo?
Esisukwenzilethu nakoBulawayo uzakhula ukuthi besivuta ingcekeza kanye ngeviki emalokitshini ngathi kanye namasabhabha lawa asilisilayo koBulawayo. Okwamanje sesithe ingcekeza kayibuthwe kabili ngeviki. Uzakhumbula ukuthi lodubo lokuthi izimota zethu ziyasilela, sasesekwenzile okwamanje ukuthi kayibuthwe ingcekeza le kabili ngeviki.